OA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 kuNtulikazi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukula. Izengo. Tadora uninechitati munhu wese kuita demonstration. Mademo ajatanganyika ese kuputika semaputi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa eMarondera namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobunengi eHarare ngolwesithathu esola indlela ikomishini yeZEC ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Abantu benkayi sebekhethile abakukhethileyo thina sesiqedile. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu begwanda.
Bobaba nabomama asiyeza ke sidlulisa 40 years lokho sibuswa yilaba bantu.
Abamabandla achiyeneyo labo bebekhankasela ukhetho endaweni ezichiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni okuqoqwe ngomanyano wakhe eHarare ngolwesithathu besola indlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Tadora uninechitati munhu wese kuita demonstration. Mademo ajatanganyika ese kuputika semaputi. Tichambotanga tichiita 1 vemuHarare vanhu vakasaterera tichademonstrata almost if need be on a daily basis. Ende hatigumiri mademonstration tichagumira kutaula kunotiwa namunangagwa uyachiona ne 1-on-1. I've requested my meetings, asked me to tell you, because he's not a nation builder, he's not a gentleman, he's not a patriot, he's not a revolutionary.
Umnumzana Chamisa ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaphatheke emhlanganweni wakhe lo ukuthi bavote ngobunengi mhlaka 30 bakhiphe umbuso weZANU-PF. Uthembise ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni okugoqela ukusilela kwemali lemisebenzi alubana ethe wanqoba. UChamisa uyilandule imbiko ethi ufuna ukukhetha unkosikazi Grace Mugabe ukuthi abe ngumsekeli wakhe kuhulumende we-MDC Alliance. Kodwa uthenxa umnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe bemsekela njalo befuna ukumvotela uyakwamukela lokho. UChamisa uthembise njalo ukuthi phansi kukahulumende wakhe imihlobo yonke yabantu eseZimbabwe izaphiwa izikhundla kungelanketha bechavi.
Chisa baba chisa. Kukula. 30 July are the election nje. 30 July is a watershed election. 30 July is a life news election. 30 July is a platform yokuthi sizozora nyika yetu for independence chaiyo chaiyo. We are going to have all races in our team. We are going to have all tribes in our team. Kwete zamunangagwa takaona rungweta mahomboy. Uyo homboy uyaku ngangu ngangu. Inza achidaro. Nika yose ino kona kwane wachunga mbele in all the provinces and all the regions. All the tribes have to be represented. Kwete kuita end. Hegemon of a particular tribe.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni okukhankasela ukhetho awenzele eMarondera namuhla. Kunjalo nje amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance lawo ebesabalele ngelizwe ekhankasela ukhetho. Ekwanda Central onqintisa idinga ukumela lesisigaba etalele parliamente umnumzana Patrick Dube yena ubehamba eqoqoda ezindlini ekhulumisana lezakhamizi. Sibuze uDube ukuthi bezimamukela njani izakhamizi.
Sezama door to door campaigns, hayi response is good. Enxa ukuthi abantu sibiza inguquko bayifuna, bamthabela sibili upresident omncane lo khona.
Kuyini okuthembisa abantu beGwanda Central alubana uthe wanqoba?
Okokuqala engibathembisa khona ikuthembeka nxa ngithe bangithuma ukuthi silalokhu esikufuna kuyefika ephalamenti. Okwesibili ngibathembisa ukuthi khona angisoze ngike ngise ngachiya iconstituency leyi ingazanga imelwe ngobuqotho. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu beGwanda. Obazaba bekuphiwe nguhulumende yikho elizakubisa kubo njenge-CDF eyake yaba khona sayibisa ya-oditwa and saba spot on.
Balalela abantu ungabatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engabatshiyela wona ngithi asisebenzenini ndawonye, ukhetho lube ngolukhululekileyo, singayenzi ubudlwangudlwangu, siyabona ama-posters adatshulwa akuniki nhlonipho, sifuna owinayo awine iposta yakhe isesihlahleni, odliwayo adliwe la iposta yakhe isesihlahleni. Kodwa-ke mina ngangisiya khona le ephalamende njengavele ngizawina Nkomo, ngizawina. So nxa sengise kuwineni senzawa sengisebenza phela imisebenzi yabo naleyo zabe ngithuma yona, balesithunywa sabo esithembekileyo.
Umnumzana Patrick Dube udinga ukumela isigaba seGwanda Central edalele parliamente engowe-MDC Alliance. Einsiza South khona umnumzana Angila Cala Ndlovu odinga ukumela isigaba lesi ephalamende yena ukhala ngobuyanga bona athi sobuthwalise nzima abasakhulayo.
Abantu bethu sebegugile, beguguiswa yiso isikeketha baba, beguguiswa yikuvukuza umhlabathi lapha nalapha, kuthiwa lapha kule gold litholakale i2 grams, kodwa sebesebenze baphela emzimbeni, kuye kuvukuzwa laphana, kugethwe laphana, kugethwe laphana, kudingwa lelo golide elingatholakali ngendlela. Abantu bethu sebezebaguga ungabakhangeli iningi nababasha sokungani ngamaxhego, beqeda lapha abantwana abatsha sebezama nabo ukuthokoza sisa ukuqeda lokho okuthiwa yi-stress. Ubathola yonke indawo sebethenga utshwala izipatalala, kwayisikho ukuthi siyabasona. Kabazenzi, ngumumo odalwa nguhulumende okhona owenza abantu bahlupheke, basebenze nzima, bangakwazi lalapho abaya khona. Kunjenjenje abatsha abayiboni ikusasa yabo ngenxa yezani, because ikusasa yabo laba bantu ivele isibulewe, kabasaluboni uncedo lokuvota ngoba bayarigwa futhi bangavota. Abantwana sebephelelwe lithemba, they've lost hope.
Uthini kuZulu weInsiza South?
Bobaba nabomama, asisukumeni sonke ngobuningi bethu, asiyeza ke sidlulise i-40 years lokho esibuswa yilaba bantu. Ingani abantwana baka-Israyeli nge-40 years bangene eCanaan, thina sesingababuyisela laba bantu kuyabe sokuyi-43 years, kuyabe sokuyisiqalekiso kuNkulunkulu. Nangu uJoshua umfana omncane asichuphukeni naye, nangu ngitshela abantu baseZimbabwe, nanti ithuba, kufanele sitshintshe uhulumende, sitshintshe iparty ebusayo, sifake iparty yenguquko e-MDC Alliance. Abantu laba babi, umbuso lo mubi.
Umnumzana Angila Cala Ndlovu udinga ukumela isigaba seInsiza South edalele parliamente engowe-MDC Alliance. Enkayi South khona umeli walesi sigaba edalele parliamente yena udinga ukuqhubeka esimela umnumzana Abednego Bebe. Wenze umhlangano ongenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu eNkayi Center namhlanje, lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi ziyevota ngobunengi zikhiphe iZANU-PF embusweni. Asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Bebe.
Hayi, kukhanya ngani lapha abantu benkayi sebekhethile abakukhethileyo, thina sesiqedile, sesimelele ke umhla ka-30 njalo bakhulume sobala bakhuluma ukuthi bona sahamba salwela ilizwe ukuthi sizibuse hathi ukuthi kubuse umuntu oyedwa salwela ukuzibusa sonke ngokunengi bethu soke ngaloso sizathu yibo sabhala iconstitution entsha ngo-2018 eyasinika i-devolution of power thine sesikufuna ukuthi inzuzo evelela lapha ebantwini bakithi kayibuyele ebantwini bakithi inzuzo evelela esigabeni kayibuyele esigabeni i-development eyenzakala esigabeni kayilawulwe yisigaba asisafuna ukusele eHarare iHarare isimothile ayimothanga wabantu kuphela imothe ilizwe lonke basobala-ke baklie abantu benkaya ukuthi hhayi thina sesimelele umhlaka-30
abethuselwa yini abadala khona ngapho ikakhulu ngabezanu-PF kumbe amanye amabandla
hayi ongasethusela-ke kuthi ukuthi uyabe umuntu oyabe mhlawumbe engaveli enkayi abavela lapha enkayi kangimboni ongethusela omunye ngoba inkayi sebekhulumela kukhulumileyo njalo bathi kabesabi lutho njalo bona bayathembana njengabantu benkayi kabahlukuluzane
abangenelisanga ukuza emhlanganweni wakho lamhlanje ungathanda ukuthini kubo
abangenelisanga-ke sibe lo mnyama omkhulu imota ekade kufanele zithwale abantu ezimbili zisuke zafa siyaxolisa-ke kulabo-ke abanganelisanga ukuthi bafike kodwa-ke ngikwenzayo kumawadona la ngu-5 angenelisanga ukuthi afike senzabalanda emawadini labo kuyadingakala ukuthi-ke sichithe igazi phansi khonangalo emawadini ngoba sesilungiselela khona lona ugedo esintini sakithi kuqakathekile ukuthi umuntu achithe igazi phansi ma kusenzakala ubuhle obuhle yibuhle bonke lobo esilabo yikho sizwa abantu bejabula kangaka
umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende njalo uncintisa edinga ukuqhubeka emela lesi sigaba edale elifanayo uBebe ungumgcinisihlalo njalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elubhengula kobulawayo odinga ukumela isigaba lesi edale lephalamende umnumzana CMC Bebe Nkomo laye ubeqhubeka ngomkhankaso wakhe unkomo ongumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party uthi uhamba kuhle umkhankaso wakhe
umkhankaso elubhengula hhayi usahamba kahle ngokuthi sibanengi singu-17 esikhontestela ukuba ngu-MP so-ke you can imagine ukubana even lanxa ufaka ama-posters uyaswela lapho ungafaka khona wabantu abaningi sebefakile ukuthi uyafika e-sporting uthola kula ndawo kodwa-ke hhayi elobhengula akukabi lolutho olusuphayo sibona ngani wonke umuntu ule tshukuntshu yokuthi akhulumisane labantu belobhengula
kuyini obathembisa khona abantu belobhengula la alubana bethe bakubuyisela edale lephalamende
into yakuqala engibatshela yona ngiyilo into 1 ukubana kuza implementwa uchapter 14 oyi-constitution okhuluma nge-metropolitan council so ngingaba ngu-MP wabo ngingaba yiparty ye-metropolitan council lapho engizakhangela ngokujulileyo nezinto lokuthuthuka kwebulawayo so leyo nto yiyo eqakathekile engibatshelayo ukuthi no before ngiyimemba yeparliament zangisehluleka ukuthi ngingenzani ne-corruption engaba khona ku-city council kwakungela lutho engingangingalwenza but njengoba ngizabe ngilelungelo lokukhangela ngokujulileyo izinto zakobulawayo ngibathembisa ukubana ngizaba nelihlo elimbanzi njengomuntu ongala-corruption ongasosela njengoba silabadala abasebefika ku-65 balisebenzela ilizwe they may not have a pension anywhere kodwa-ke i-government kayikwenze lokho so ngizazama ukuthi ngibalwele abantu ukuthi kube lo mthetho owenza ukubana abantu bahole abeleminyaka efika 65 going forward
umnumzana CMC Bebe Nkomo udinga ukumela isigaba selobhengula edalela ephalamende njalo engowebandla le-National People's Party singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we-Studio 7
nikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe kuliviki imthwakazo omuhle sisephumula constituency lapho sixoxa lo mnumzana Nkululeko Nkala ongusakhulayo ongenayo kukhetho ekhangela ukuba lilunga ledali lephalamende. Nkululeko, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, onjani?
Ngiyabonga baba, thanda ukuthi ngibingelele abalaleli balolu hlelo. Okuqakathekileyo ukuthi ngibone sokuyisikhathi ukuthi ngisukume lami ngithi hayi sengisebenzile kwezemidlalo kodwa nanko njengalaba abakhulayo siyaswela i-representation phambili ngale ngasezithi hayi lami ukuthi ngincintise lapho ngingene ngichovana labanye. Ngiyabe ngincintisa ePhumula, uPhumula constituency, ngifuna ukukhethwa kwezephalamende.
Esigabeni sakho mnumzana, bakhona yini abasakhulayo abakhange ngingena kukhetho lolu ngaphandle kwakho?
Sithe sikwi-nomination court ngiye ngachayisana la majaha amabili amathathu engathi ngontanga. Okuyinto enjabulisa kakhulu lakho ukuthi hhayi simi ngedwa ufuna ukusukumela phezulu ethathe lezi ndaba. Isikhiwa sithi sona even if you ignore politics, ipolitics ayisoze ku-ignore. Abaningi bethu sijayelele khona lokhu ukuthi sesibaleka sithi hhayi lokhu asikho kwethu. Kodwa akula muntu ozasilungisela ngaphandle kokuthi sizilungisele thi.
Wena njengomuntu ongisakhulayo, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledala lephalamende kuleminyaka?
Isimi ningi iminyaka sikhangele okwenzakalayo phandle lapha. Okokuqala ungakhangela abantu bakho khala nge-unemployment ekhona eZimbabwe jikelele. Sikhangelele, ngizathatha ngikubeke eduze kakhulu lami. Mina bengikwezemidlalo, esithi arts industry. I-arts kwamanye amazwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iHollywood contributes significantly ku-GDP. But kithi ngapha eZimbabwe siyayi-ignore. Kuyinto ekwanisa ukuthi njani singanitha kuhle abantu abakwanisa ukusikhulumela phambili ukuthi bethi hayi umsebenzi lawo lo is not just entertainment ukuthi naba abagidayo ngani kuthiwa ngezinye izinto eziyaphambili. Sikhangele njalo khona abo sisakhuluma nge-unemployment, yikho ikhampeni yami ngiyirana ngithi creative leadership. Sihlala silokhu esimelele ukuthi kuza kuyela kuyevulwa omelini lawo CSC njengakonkwana kwakukhona kudala. Asiyali, siyafuna ukuthi i-industry ivuke but zikhona ezinye indlela esingabhoda ngazo ukuthi silungise ukuthi sikwanise ukuthi sitshintshe into singabi dependent. Sikwanisa ukwenza ama self sustainable constituencies. Yikho ezama ukuthi ngikwenze ngephumula khona lokho.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abantu?
Khona ama options ahlala ekhona. Kodwa mina engakuthembisa izakhamizi zePhumula ukuthi njoba ngisho nge creative leadership. Isikhathi lesana sokuthi sihlale simelele ukuthi kuzaba imali vela eParliament. IParliament ayilethi imali. Sifuna umuntu ozakwanisa ukusukuma etshintshe zonke izinto zelezi zibe yiyona leyo imali. Umdala unkomo wathi nxa ufuna imali lima. Ziningi izinto eziningi esingazenza ezePhumula constituency ukuthi kwakuqala ngemva kwamagrosa wonke asiphumula kulama industry backyard industries zonalano wababaza khona abawelidayo abayenzani. We formalize those things sesila employment leyo esikhala ngayo. Tshela abantu ukuthi thina besiyenza leyo ukuthi ayibulawayo arts awards enyangeni ezidlulileyo. Yithi esihambileyo sahlala phansi lamankampani ukuthi amankampani nxa ekwanisa ukuthi esukume ethi nasi 50,000 yeza nini ezemidlalo. Singehlulwa kuyini ukuthi sithi nasi 50,000 asiguqule nini iPhumula?
Angikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo Nkululeko, usitshela ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe malanga ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Ngibambeka kunombolo ezithi 0772 214 373. Le net one ethi 0715 654 255.
Hayi, ngiyabonga Nkululeko, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana.
Kuvonga mina baba.
Kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo mnumzana Nkululeko Nkala. Isikhathi du bafethu masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngumaikhobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sigcina amasiko
kwethu,
owakusenziwe
mani,
kandlela obaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyaqhubeka ngodaba lokuthi abafana bakathesi bangazani ukushela lapha ngani kuyabehlula. So-ke ngile nhlanhla ngoba ngilo nkosikazi Lilian Mlilo, yena ongukhansela edolobheni lakoBulawayo. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba.
Ye, ngibe sengisiba ke. Hayi, ngiphile kakhulu, ngibe sengisiba ke khona ngale goli lo baba uDumisani Ncube. Baba Ncube, kunjani?
Ngiyaphila butibs, kunjani?
Ngisiphile kakhulu. Ngiqatshe ngawe ke Ntombi Ndala, kuhamba njani abafana bakathesi ungazani? Ababoni lutho la.
Okwenza abafana bakathesi bangaboni kuhle, isiko kalisekho. Izinto ezazisenzakala kudala ngesikhathi sikhuliswa thina ngabogogo mna. Ngileminyaka kathe siphose 49 years. But isikhathi sona sana sikhuliswa ngabogogo thina. Kwakulesikhathi sokuthi ukuthi wawungaphongu uphongu ubhudlukela nje waqala ufundiswa ayikhona ukuphongu ongena kathesi abantu bakathesi ogogo labo anti abaselaso isikhathi sokuhlala labantwana ngezikhathi zakudala abantwana babehlala labo gogo uzokuthiwa umntwana eyinkazana uyagcina endlini isikhathi esingake lokho esendlini esafundiswa athi ephuma phandle vele eqinile seyinto kuyafanana lakhona okho kwabobhuti labo bhuti kunesikhathi sokuthi kwakuthiwa obhuti bayahlala egangeni hlala egangeni amaviki lamaviki besegangeni bekhulisa babelayo akwenza ukuthi ngayisesentombini esesiyakhuluma layo eqinile eyindoda kathese kakuseko khona kaye mbona ingane silahlekelwa liseni
baba Ncube kambe uhamba njani emajaheni la
hayi izinto azisafani nakudala phela khumbula ukuthi manje sekule ndlela ezilula zokwenza izinto indlela ezilula bona akusahambi uma ngomude baye abantu bahamba imota bahamba ebhasikili into enjalo into ziyatshintsha nesiko alimanga ndawona so manje abafana yes of course abantwana kuba lula ngoba manje kulamafoni kulama-email akusabhali incwadi ilinde inyanga yokuyephendula so into zakona ziyashesha kusheshe kulunge masiko ezinye izinto futhi abantu soku-advise abantu abangasokuhamba endlisi yabo into enjalo sokuya ngokuthiwa kufundiwe kufundiwe kanti kufunda sobhuku kuphela so uyathola ukuthi even ma ulintombi uthola ukuthi ubonisa umuntu akaze ashele into
um kwalapho-ke nkosikazi Mlilo nxa sikhangela pho kungalungiswa njani khonokho ngoba kukhanye ngazani ingane sokumemetheka kakhulu
mina mbona ngani ukuthi sikulungise lokhu ngcono nga kuyavunyelwa kube ngumthetho welizwe ukuthi kube labantu abangeniswayo ezikolo ukuthi abantwana batholakala ukuthi bayafundiswa ezikolo khonokhwana amasiko akudala kube lababalisi abakufundeleyo khona lokhu ukuthi bayefundisa abantwana ukwenze kube yinto efakwa ku-constitution yezimbabwe ukwenze ukuthi abantwana labo bakhule bekwazi khonokhwana okwakusenzakala kudala ukuthi umntwana oyinkazana mba umntwana ongumfana wayekhule nqandwa ukwenze ukuthi azakhule abe mkhulu athi esengena esesiba umuntu oselungele ukuthi athole unkosikazi wakhe engumuntu oqinileyo namfisa ukuthi ngakwenzakala khonokhu ngoba kathesi yikho okunye sokwenza lo mkhuhlane lomemetheka
supho-ke indaba kade sithisa kakhulu lapha-ke baba Ncube kodwa-ke isikhathi yitho esingazani sesiphelile so wena nxa sukhangele sibili khonokho okukhulunywa ngumama ukuthi phela kube lesikolo ukuthi kufundiswe isiko kwenzakala khonokho
njengakho lokho ukuthi abantwana kudala lakintsha besithi ma siqala esisiya esitejini sokuba ijaha kanjalo kube le lapho kuhlanganwa khona abadala bedlulisele imfundiso ebantwaneni noma kungasuse esikolo kuba into enhle khona noma omunye akubamba omunye akubambi kodwa-ke khona imfundiso yabihambile omunye kuyamsiza
bala amafitshane khonapho-ke nkosikazi Mlilo
siyafisa ukuthi khona lokhu okwamasiko ngakuyabuyela kubuyele ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule bekwazi imithetho yamasiko lokuthi bakhule kuhle
ye ngithathelele ithuba ukuthi mbongeke ubaba uDumisani Ncube yena ukhona ngale-ke kwele South Africa mbonge njalo ukhansela uLilian Mlilo ukhona ngale-ke koBulawayo uyingcwedi kwezamasiko esintu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olibalelisa-ke njabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube
siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
upheteni namhlanje
umbhalo esiwuphetheyo sikhangele uJohn ichapter ka-4 ivesi yethu iqalisa ku-9 iyengena ku-10 isesisiyaphansi uJesu ehlangana lomama weSamaria indaba esiyikhangeleyo le ngeyokuthi abantu bayathanda ukukhethana besehlukanisana ngemhlobo lokhu yinto eyayivele ikhona kusukela kudala singakhangela imbali yamasamariya lamajuda kwakungumhlobo owodwa owagcina usehlukana kusiya phambili ngakho kuhamba ngezizukulwane langesizukulwane babezwisisa betshelwa ukuthi akuhlangwana nxa ungumsamariya lanxa ungumjuda abahambelani sihlangana lapha lojesu kuchapter ka-4 ivesi ka-9 ekhuluma lo mama weSamaria emcela ukuthi wahlangana la kumthombo wamanzi wamcela ukuthi bengicela ukuba ungikhele amanzi ukwenzela ukuthi nginathe. UJesu wayewomile eyedwa abafundi bakhe sebedlule badinga ukudla kodwa sifumana lo mama esithi kuye ungeke wacela amanzi kimi ngenxa yokuba wena ungowesilisa ungumJuda njalo mina ngowesifazana ngumuntu weSamaria njalo uyakwazi wena ukuthi amaSamaria lamaJuda kala kudlelwane. Siyananzelela uJesu semphendula kuvesi ka-10 laphana kazange akhulume ngokwehlukana kwamaJuda lamaSamaria kodwa waqalisa ukukhuluma laye ngezinto zezulu waqalisa ukuveza kuye uNkulunkulu. Umama lo wacina egijima esenguyogijima esiye edolobheni leSamaria ebatshela ngoJesu njalo kuthiwa iSamaria yonke idolobho lonke laphuma leza kuJesu lazohlala laye lamncenga ukuthi ahlale labo amalanga amabili. Konke lokhuyana ukwehlukana ukwezehlukanisa kwakungasekho. Ngakho sifundani kule ndawo sifunda ukuthi vele ukwehlukanisa kumbe inkethabethane ivele iyinto ebakhona njalo kuyinto esuka ihamba kusizukulwane langesizukulwane kodwa sithola indlela enhle lapha engasisiza ukuthi kathi senzeni nxa lokhu kuphakathi kwethu. Okokuqala sibona ukuthi uJesu kazange athi ehlangana lomama lo baqalisa ukumchothoza kumbe waqalisa ukumkhangelela phansi. Okokuqala sibona ukuthi uJesu wamemukela umama lo njengomuntu olingana laye yikho wakwanisa ukukhulumisana laye kazange amkhangelele phansi ukuthi ngowesifazana kazange njalo amkhangelele phansi ukuba ngumama weSamaria kodwa simbona ekhulumisana laye kuhle emcela amanzi. Ngokokuqala lokhu ukuthi abanye abantu abangomunye umhlobo oyehlukane lawe ubaphatha njani wena. Okwesibili sinanzelela ukuba uJesu wathi umama lo ngicela amanzi okunatha kutho ukuthi kumele sinanzelele ukuthi imhlobo ngokwehlukana kwethu lo omunye umhlobo okhangelela phansi ulakho olunye ulutho wena ongalalo balezinye iziphiwo balendlela yokwenza kwabo izinto ongeke wena wayikwanisa. Ngakho yikho uJesu wacela umama lo wathi ngicela amanzi emtshengisela ukuthi ulokunye umama lo alakho amaJuda angalakho. Siyafumana ukuthi umama lo waqalisa ukubona ukuthi laye ulolunye ulutho laye ulingana ke noJesu lingana lamaJuda. Ngakho uNkulunkulu nxa siza kuye uNkulunkulu uyasilinganisa sonke akukhethi ukuthi unguphi umhlobo kumbe ulikhiwa kumbe umuntu omnyama kumbe ulindebele kumbe ulishona kumbe ulikhalanga kumbe umntonga phambi kukaNkulunkulu sonke siyalingana. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu selisiye esigabeni lapho kuzaba lokhetho khona njalo yikho lapho ukuqalisa khona ukuvuka ukwehlukanisana phakathi kwabantu. Ngakho umthandazo wethu yukuthi lindaba kamama weSamaria ehlangana loJesu kayisiza ukuthi sinanzelele ukuba sonke siyafanana phambi kukaNkulunkulu siyalingana njalo ngabe singabona uNkulunkulu nguye odiliza imduli esehlukanisayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba igama likaJesu siyathandaza ukudilize imduli yokwehlukanisana imduli yokukhethana imduli yenkethabethana kodwa sibe lokuzwisisana hlalisane ngokuthula langokuzwisisana ngegama likaJesu siyabonga.
Lathi siyabonga mfundisi. Lapho besivuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Silipheke impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Black Rhinos 1, Highlanders Boso 0, Triangle United 5, Shabani Mine 0, Chapungu 1, Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 0, Yada 1, Mutare City 0, Nikruta 2. Umdlalo wokugcina ke ubuphakathi kweDynamos leChicken Inn ziphele zingutshikilo bhanqa 1-1. Ukuziphetha ezosuku umthwakazi omuhle esikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa eMarondera lamhlanje lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobuningi bakhe eHarare ngolwesithathu esola indlela iZEC ephatha ngayo amalungiselelo okay, to. aba mabandla chieneyo labo bebekhankasela ukhetho endaweni zelizwe ezichieneyo. Asibeni sonke kusasa ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matuka Nduna bafubatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.